okubhalwe kwagcizelwa phansi izindima akufanele zibe yingxenye ye-development yezindawo or yezigaba lapho ezivela khona azivunyelwa. Ngitho yiphi induna nge-consciousness layo ivunyelwe ukuthi ye-political party imota ngaliyesiphathelene ngemota imota akasuye ekahulumende imota ngeyenduna. Induna ngokubonakala ukuthi ibambe ihofisi ethile kwananzelelwa ukuthi zi-government of course or the people of Zimbabwe ukuthi induna kufanele ibe le-condition of service vehicle ehambisa ayiqondananga imota leyana kasuke kahulumende ngoba uhulumende imota zezinduna akazisevisi. Imota ezinduna leyana nxa ungayizuza ngeyakho uyazisevisela uyazifakela ifiwela akula hulumende ofake imota yenduna ifiwela. Angazimbizazwana
ye siyazwanana kodwa ke nxa sikhangela phela sokungani izinduna lezi zaphiwe izimota ukwenza ukuthi zisekele phela amanye amabandla akunjalo kini khonapho?
No, akula nto enjalo ngaphandle umuntu angibona engakwazi ukuba li-constitution okulusizini naye yena lithi ukuthi izivalele njalo i-constitution yelizwe lezimbabwe leyo ekhulume ngayo u-chapter 15 ikubeke kwacaca ukuthi akufanelanga izinduna zilandele i-political party akufanelanga noma yiphi noma i-political party ebusayo noma ngengabusiyo izinduna akufanelanga ukuthi zibonakale zitshengisele ukuthi zona zini kulolu hluhlu lwe-political party kumhlubulo we-party ethile.
Kulezinye yini baba Matema ezingane ziyasekela amabandla athize?
Bakhona kodwa bakwenza ilegali akukho emthethweni. Ngizakhuluma ngami mina njengoMathema angila political party engingathi ngiyibeke yaba mgqoka kwenye wonke kwamabandla ngoba mina nxa ngizibona njengenduna ngibone ngani ngingaphezulu kwe-party politics so ngibusa abantu bonke befanana. Into yamaphathi leyi ngangithi iyafanana nama-church ngoba ikakhulu nxa usenduna usesigabeni ukhokhela abantu kulabantu abaye bevela from various political parties bebuya futhi from various churches so kufanele ukuthi bonke ubaphathe ngokufana naye. Kubekiwe mi-constitution vele yinto engiyibone ngani ngifuna ukuthi ilandele kakhulu yizo lezo zinduna lanxa kulezinye ziyazo lokho zisafuna ukuthi zithi double up zingapha zinuma ku-politics ngapha zinume ku-traditional institutions but cultural o-constitutional induna kufanele ubone ukuthi yona inike endaweni eyi-one okuthi yikuma siyizinduna singakhumi singadivide abantu. Hambe liyakhumbula kuhle ukuthi nxa linanzelela sibambe i-ofisi efana lika-judge induna lo-judge bayafanana induna lo-majistrate bayafanana is a public office bearer ukujudiciary system bonke bona banabantu constitutional abavunyelwe ukuthi babe lama-political parties ngokufanayo lezi nduna kufanele zingabe lama-political parties.
So nxa umuntu engakulanda ethi bamatema ibisa amakhiye emota lawo into zehulumende lezi uyamtshela ukuthi
hayi ngiyamtshela ukuthi induna imota leyo imota yami ye-ofisi yami i-ofisi yobuduna akusiwo kahulumende imota yami.
Yeah.
Ngiyami ngoba uhulumende ami ngiyathi ukuthi uhulumende akakasevisi emota enduna ziyazisevisela induna noma ungaze ubuze yiphi ekhona apha elizweni ukuthi uhulumende banika malini yokuthi basevise izimoto baphela ukuthi bazisevisele so baso umota kahulumende imota enduna